Iqembu lelendaba liyalelisa endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo loba nje libe ngutshiwilo bhanqa 1-1 nelijabungu ngensonto emdlalweni obusenkundleni eBarber Field. Le mpumela itshiye iqembu lebhoso lile miklomelo ngama-26 njalo litshiywa ngemiklomelo eli-12. Iqembu lihlezi phezu kwengalane elengezi platinum lona elitshaye leHarare City nge-3-1 ngomgqibelo. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle leqembu lechapungu kodwa inkinga yabo yikuba abakho bukhali phambi kwegedi.
Yebo, sizamile ukuzibazela amathuba okuhlohla kodwa inkinga yikuba abadlali bethu bathatha isikhathi eside bebhazelana ibhola loba beseduze lesango okuyinto okumele siyilungisise.
Phezu kwengalane iqembu lengezi lile miklomelo ngama-33 lathukanembili kuthi endaweni yesibili kutholakala iqembu le-FC Platinum lona lile miklomelo ngama-35. Lesi simo sesidale ukuba abanye abalandeli bomdlalo wenguqu bethi umbango wokuphakamisa isicoco salo nyaka uphakathi kwamaqembu lawo omabili kusithi amanye azalwela ukuqeda imidlalo esendaweni yesithathu. Ngaphansi kwengalane kule qembu leMtare City lona elitshaye nge-2-1 ngeletriangle njalo lile miklomelo yi-92 kuthi endaweni yesibili kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-1-0 leZPC Kariba njalo lile miklomelo elitshumi. Kundawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leJapani Mine lona lile miklomelo elitshumi lambili njalo elitshaye leBulawayo Chiefs nge-2-1 ngempela viki yedlulileyo kusithi lona ele Chiefs yile lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lalo lile miklomelo elitshumi lambili. Ngimele studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanjini.